Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi omuhle ngolwesine mhlaka 22 kunhlangula 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Amabizo alabo abaphumelele ukubhalisela ukuncintisa kukhetho oluza kwenziwa ngoNcwabakazi azakwaziswa uZulu ngokugcweleyo namuhla. Ibandla le-TCCC lithi kulamalunga alo abhalise ku-nomination court esidiwo azancintisa emelele libandla lanqanje bengakhethwanga ngabasekeli balo. Okusho ukuthi ibandla leli liza kuba lamalunga amabili azancintisa kusikhundla sinye kwezinye indawo. Umongameli Mnangagwa lomkhokheli we-TCCC uMnumzana Nelson Chamisa ngabanye bababhalise e-nomination court izolo ukuthi bancintise kukhetho lukamongameli. Kanti abe-MDC ekhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora bona behluleke ukubhalisa ngoba ibandla labo litheka lilamali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kube nokuxokozela okukhulu kwezinye indawo ezigoqela koBulawayo izolo lapho bekubhaliswa khona abazancintisa kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 ngoNcwabakazi. Amabizo alabo abaphumelele ukubhalisa azakwaziswa uZulu ngokugcweleyo namuhla. Kuze kwaba phakathi kwamabili ebusuku izolo kulokhe kuyisixhobexhobe enkantolo kamantshi koBulawayo abancintisayo bezama ukubhalisa. Iningi labo bekungamalunga ebandla eliphikisayo ele-TCCC. Abanye baphose behluleka ukubhalisa. Abe-TCCC laba bebeke babuyiselwa emuva iziphathamandla ze-nomination court. Zisithi kumele baye kwenza iziqondiso emaphepheni abo ngoba ebengahlelekanga kuhle. Lanxa idaleleli bese lilamalanga livuliwe libhalisa abancintisayo, abe-TCCC bakhetha ukuhamba ngosuku olwahlelwa ngokusemthethweni olwayizolo futhi kabazange bethule amabizo abazancintisa bebamele phambilini. Ngoba besithi babalekela imikhuba ebilakho ukugilwa izitha. Kodwa leli bandla beselisolwa ngabanye abasekeli balo izolo. Besithi alubana lahambisa amabizo kusalesikhathi belingasoze lizithole seliphakathi kokuxokozela obekukhona. Ibandla le-TCCC likhala njalo ngokuthi kulamanye amalunga alo ahugwe izitha zalo ezenhlanganiso esebenza le-ZANU-PF e-Forever Associates Zimbabwe ayabhalisa ukuthi yiwo azancintisa elimele lanxa engayisiwo akhethwe ngabasekeli baleli bandla. Lokhu kutsho ukuthi kwezinye izigaba kulamalunga e-TCCC amabili abhalisele ukuncintisa esikhundleni sinye. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Gift Ostalosi Siziva eloba enkundleni ye-Twitter uthe okwenziwa yifazi lamalunga abo lawa ikuganga. Ngokunjalo uthe kabasoze bakuvumele. Kasenelisanga ukukhuluma labe Forever Associates Zimbabwe kepha sebeke bakulandula ukuthi bayangenela kundaba ze-TCCC. Ababhalisele ukuncintisa esikhundleni sikamongameli welizwe bagoqela umholi we-TCCC uMnumzana Nelson Chamisa, umongameli Emmerson Mnangagwa owe-ZANU-PF kanye lwake waba isiphathamandla se-ZANU-PF uMnumzana Sevia Kasukuwere yena ozancintisa elilunga elizimeleyo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-TCCC uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda oqale ngokusichasisela ngengxaki abahlanganela zokobulawayo.
Kunezinto ezimbili engizokuqala ngokuchasisele. Okokuqala ikuthi i-courtroom yangikhona incinyani ikwana abantu abangu-20. So iningi yabantu bame kufoya noma evrandini. Yikho ke amalunga ethu ama-senators asike ngo-3 sebeze submitter amaphepha awesayiniwe basebe sithi mananini phandle. Sithe sesithi siyangena kwa-2:00 sesitshayile. Thina hayi phela iholu yeyincinyani kambe singakwana sonke na njengoba u-3:00 besilapha ngabantu bathi hayi asisalithathi. So it means the senator ethu yonke ethe sebeyivalile sahamba sayadinga ogqwetha ukuthi babatshele ukuthi iholi yabo leyincinyane abantu abaphandle they are already within the premises lokhu ebeku-premises ye-court.
Abanye bathi njengoba i-nomination court isilensuku ivulile alubana lihambisile amabizo abantu benu alubana kubanga lengxaki zonke lezi bathu kugogodlela amabizo abazancintisa ebelikwenzile kungapha kube lomthelela wona lo ukuthi selilenkinga zokubhalisa abantu lithini ngalokho.
Iqiniso kalivikwa njengebandlelihle sifunda ngokwenza. Iqiniso kalivikwa ngabe lokhu kwenziwe kudala kodwa ke njengoba lathi siyicathula akusesabisi siza sesifundile sesizalandela kuhle ethe sizama ukuvikela amasela nalabo abathuhlela abantu. Sesivumbulule imfumba enzima eyenziwa ngabanye abantu kakhulu ama-candidates lawo aluzayo sebekhophe isimbu yethu le-signature bafaka abantu from ward 1-29 befuna ukuthi kube lama-double candidate. Into ebeyenze ekuseni kade sesikubonile sesithatha uloya sayariporta emapholiseni abantu laba abantu babotshwe bangoba bafuja i-signature yama abantu abaphethwe libandla abantu basayine njalo batshontsha lesimbu yethu. So uloya wethu sehanse ku-central ukuthi ehambe ku-city council ngibona ngale ehambe lama-signature abantu abasayinayo abethu nalabo abantu abasayinela abantu. Ngoba ukhanya ngani into abayivumayo khona baphiwa abantu abasayinayo kodwa khona ngale sebevuma abanye abantu abavele esiqhubini babuye bathi bavele i-CCC.
Ngokunye ebelizama ukukwenqabela lokhu ngokungavezi ama-candidates phambilini kwenzakale njani kahle kahle?
Ngabantu abane-connection le-system, i-corrupt system. Thina singabantu bethu abasayinayo ababili. Sesibona ku-ward 2 le-ward 1 sokulabanye abantu abafakiwe ukuqala kulathi abanesimbu lefanana lathi le-signature ezimbili ezifojiweyo yikho sesikuvumbululile lokho sesihambe emthethweni kuloya sehambe waya kuthini. Yikho ethe zama ukukunqabela siyabonga ukuthi kubambe kungaka-anawunswa.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lona lehlulekile ukubhalisa abazancintisa kukhetho belimele elizweni lonke jikelele ngoba lehluleke ukuthola imali. Amalunga aleli bandla atshonela abanye ekumadale e-nomination court emelele ukubhalisa njalo ethenjiswe inkokheli ye-MDC ukuthi azahlawulelwa. Kodwa asuke atshelwa ebusuku ukuthi azihambele ngekhaya ngoba ibandla bese lehlulekile ukuthola imali. Isikhulumeli se-MDC umnumzana Witness Dube ukufakazile lokhu kepha uthe kumele sibuze uMonzora ukuthi kungani behluleke ukubhadalela amalunga abo.
Engathanda ukutshela abalaleli ukuthi sehlulekile ukuthi sibhadalele ama-candidates njengokuthenjiswa akade sikwenziwe libandla lethu le-MDC kodwa okuningi ngomva kwalokho ngizacela ukuthi abathaphi bendaba baxhume yena ngokwakhe umongameli ukuthi bezwe konke okumayelana nalolu daba, ngoba akukho nje engingakuphawula ukuthi ngithi kutheni kungathanga kube kusukele ngaphi. Akukho nje lokho kodwa engikwaziyo ngalokho ngalesi sikhathi.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzo Ram. Abebandla le-ZANU-PF bona bathi sebemelele usuku lokhetho lapho abathi bazabhaxabula khona amabandla aphikisayo. Nanti ilunga laleli bandla umnumzana Mavutho Moyo, yena uzangena ku-Provincial Council kwaBulawayo emele iZANU-PF phansi kohlelo le-proportional representation alubana lithela nqoba kuleli dolobho.
Ngizokuthi ku-provincial council kwaBulawayo njengomuntu obonakala esesemutha, I'm now over 35. Ngimme kuyi-thick ngomnyaka nje ophelileyo. Kuyabonisa ukuthi umhlangano weZANU-PF umhlangano o-progressive obonisa ukuthi kule kusasa, ngoba abantu abatsha bangenile sibili baba baningi lapha kwaBulawayo.
Ukhangele isikhathi kwaBulawayo lapha abantu bathi umuzi wakho kwaBulawayo manje sibhugile waphela nya, kuyini othembisa uzulu ozakwenza?
I-challenge esaba nayo from around 2000 ukuthi sase-electa ama-councillors angelathando kwaBulawayo. Leyo yinto okumele iqondise ngalolu khetho luka 2023. Uyananzelela ukuthi uma MP bandla leZANU-PF ekhadiphayo, for example, silomuntu onecapacity ofana noProfessor Mthuli Ncube oletha i-development ebantwini. Lokho kuyabonisa ukuthi iZANU-PF ifisa ukwakha uBulawayo, ifisa ukumlungisa uBulawayo abuyele esimeni ayekiswa ngaphambilini.
So kanti uZANU ukhangela ukuqalisa nje ukuthi ukhankasa?
I mean, angiso muntu okulist yokuthi ngizakhankasa ukuthi kuvotelwe mina, kodwa ngizakhankasela amanye ama-candidates ngoba mina ngingena e-proportional representation.
Njengoba ngithole ibandla lakho siyagagaza.
Ya, hayi, ibandla seli-ground already, besingalindanga i-nomination court. Liyabona nje into ezenzakalayo kuma-constituencies atshiyeneyo, ama-youth empowerment programs, ama-skills training, ama-courses, yinto esezilethwe iZANU-PF phambilini. Aso bantu esilinda ukuthi kube le-nomination court, kodwa we've been on the ground for the past 3 or 4 months.
Umabutho Moyo ngowebandla leZANU-PF ubexoxa le ntathela izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisaspanda. Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali yena uthi ubhalisele ukuncintisa kusikhundla sokudinga ozamela emagwegwe ephalamende hatshi esikamongameli ngoba engenelisanga inhlawulo yenkulungwane ezingamashumi amabili $20,000 ebhadalwe ngabancintisa kusikhundla sikamongameli.
Kade bebaningi akade besifomisa ukuthi bengasisponsa bengasincedisa, kodwa thina sithene down imali eziningi ngoba imali zakhona ziphuma lapho esingathandi khona.
Wodwa lona usekelo livele lilalo njengebandla, njalo baningi yini abazancintisa ukukhetha oluzayo?
Silabo abaningi abancintisayo endaweni eziningi, parliament, ma-councils across the country. Kodwa as you are aware ukuthi amanye ama-fees akhona kade very high and akhoze ukuthi ama-party agenywe arepresenta abantu angena ama-donors angekho connected or ama-donors angayiso ma-favorites ama-imperialist forces, ama-imperialist countries, ama-western countries, akwanisanga ukuthi kube nemali ezinkulu. Kodwa ukukhona ukuthi hayi sizamile ukuthi sifilde across the country and we are confident ukuthi i-EFF Zimbabwe will emerge victorious. Kithina i-EFF yakhetha lapho esithatha khona izimali, asiphonge uthengwa nje, asiphonge usponswa nje. Imali yethu ukuzeilekini, asifuni abantu abangathi sebesinika imali bezama ukusponsora. So rather not contest but support a particular candidate, esesiyenze i-determination ukuthi sisupport njenge-EFF Zimbabwe.
Kahle kahle kuyini elikusolayo ngemali leyi ebeliphiwe
laba bakwanisile iningi labo imali isuka kumadona isuka kwamanye amazwe asponsored yibo phela esithi baluma agents of humanitarian resources thina ez-EFF asithathi izimali ezingaqondakaliyo.
Umnumzana Innocent Ndibali ngumholi webandla le-EFF Zimbabwe ozancintisa ukhetho lokudinga umeli wemagwegwe edale lephalamende wabexoxa losithandekile emhlanga we-Studio 7. Ukuhlaziya udaba lokubhaliswa kwabazancintisa kukhetho lolu sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo. Saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngengxaki ezihlanganele lebandla le-CCC.
Okwenzakeleyo ikakhulu ebandleni le-CCC kutshengise ukubana ibandla langkona kalitshiyananga lespaza shop. Ngoba ngabe bekulibandla elilabantu esingathi baleminyaka engu-23 ngoba it's a contested matter ukuthi lileminyaka emingaki. But ibandla langkona ngiyakwazi ukuthi abantu especially lo othungamelayo onelisitshini Jamisa labanye ngoba kakwazakala ukuthi kulabo bani kodwa ngezikhundla kodwa siyakwazi ukuthi abantu abanjengabo-Walshman otendayo o-David Coltart ngabantu abale over 23 years experience beku-opposition politics besingakhangelelanga ukuthi kuzenzakala khonoko kodwa ngenxa yokuthi ibandla langkhona li-structureless singathi ispaza shop ngoba kathesi umuntu esimaziyo ngu-Nelson lalaba abafana bakho Gift Ostalos lofadzayi so konke lokhu ngokuthi bakuthethe bakuprivatize yikho kwenzakale khona lokho akwethusi ukuthi kwenzakale khona lokho njalo kwethusi ukuthi betholakale besenza ngelast minute ngoba yonke into bekungani likhasi elifihlelwe wonke umuntu lamanje akula umuntu okwaziyo ukuthi ngobani abangenile ngobani abangangenanga besitshelwe ukuthi ama candidates azakhethwa ngaba abakhethwe ngabantu abaningi kodwa sikubonile kuwadi 3 emahathula ukuthi owayenqobile efunwa ngabantu ngumfoka amahlanga umxolisi kodwa sizwe kuthiwa lo phethe uthe kamfuni sikubonile eCountry Park ukuthi owayekhethiwe ngabantu ngumama ukhuphe kodwa sesizwa ukuthi wasekhitshiwe khona ukuya kutshengisa ukuthi hayi bekungayisibo abantu abakhethayo njalo ukuthi kuze kukhitshwe ngelast minute bekuyikuthi yena umnikazi wekhampani ubesakhetha ukuthi ufuna bani kafuni bani so ngesizathu sokuthi ispaza shop konke okwenzakalayo kungintando yakhe lo phetheyo umnikazi wento yikho okwethusayo ngoba ibandla elalisithi lizanikeza abantu democracy akusabonisa ukuthi kule democracy kodwa intando yomnikazi intando yalokhetheyo
abancintiswa kukhetho lukamongameli lapha sibona kulabo nalabo abavele bekhangelelwe omnangagwa oChamisa kodwa sokubuye uKasukwere owayekubandla lezanu PF umbona eqhuba njani engaphambanisa amavoti kaChamisa kumbe ngaphambanisa amavoti kaMnangagwa kumbe uzabathathela bobabili.
Ngikholwa ukuthi uKasikwerere abantu abazamvotela uyabethethe abakaJamisa kumbe nakwanele abakaEmasoni uyabethethe abantu abangakholelwa kuJamisa lebantu abangakholelwa kuEmasoni simzwile uNelson ekhuluma ukuthi abangafuni yena balelungelo lokuthi bedinga abamfunayo so abantu abangavumelani lalokho akwenzayo kuyabe akula umuntu ongasola ukuthi kungani bekhambe kuKasikwerere ngoba utshengisile ukuthi yena it's either it is way or in no way so abantu ngesizathu sakhonoko babe besebesithi hayi engxenye abangamkhethu zabalalela yena utshengisa ukuthi ongavumelani laye akalasizathu sokumlalela iqedo lalela yena umbeni uyaphuma ngeyakhe indlela kalandaba lakho.
Amanye amabandla afana labo zaphu ehlulekile ukubhalisa abazancintisa kukhetho lukamongameli ngoba athi akalayo i-$20,000 edingakalayo. Kambe kumele kwenzweni kahle kahle Fuzwayo ukuze ukhetho kungabi yinto yabantu abalemali kuphela.
Kulusizi ukubana istruggle seZimbabwe abantu abasilwelayo beleli one man one vote lokuthi labangalalutho bebe ngabantu abathole i-representation the struggle has been commercialized. abantu bafela ize ngoba ongalalutho ukuthi ukuthi izwi lakalisaziwa imali leyo ebhadalwayo iningi kakhulu endakula justification ukuthi ngeyani. It's just to separate abantu. Siyakwazi ukuthi abantu kathesi abasezihlalweni imali eningi abalayo bayithole ngobusela. Ejeni impesheni ozamela abantu abadubekayo akasoze yenelisa 20,000.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo ibhethu likaZulu. Amanye amabandla aphikisayo athi kawenelisanga ukuhlawulela wonke amalunga awo ukuthi ancintise kuzo zonke isigaba ngenxa yempatalo ephezulu. Ngalesi sizathu ibandla lezaphu lithi umholi walo umnumzana Sibangilizwe Nkomo kasoze ancintise kukhetho lukamongameli. Oncintise kukhetho luka 2018 umnumzana Kwanele Hlabangana owebandla le-Republican Party of Zimbabwe njalo olilunga le-Pollard uthi laye kasoze ancintise kusikhundla sikamongameli lonyaka ngenxa yezinye inhlelo amele aziqhube. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle likhokhela ngodaba lokuthi umongameli Mnangagwa yena uzancintisa kukhetho lukamongameli emele iZANU-PF. Uhambe mathupha enkantolo ye-nomination court izolo ukuyahlola ukuthi imininingwane yakhe ihlelekile. IHeraldi yona ithi obhubhenge viki edluleyo waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe umnumzana Ben Mucheche uzabekwa iNational Heroes Eka namuhla. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, Studio 7, njani nonke ngiyalibulisa. Bengifuna nje ukuthi ngithinte indaba engiyibonayo ngoNdibale. Ndibale yekeli politics awuyazi. Wena ungumuntu lwana othanda ukubukwa. Lo thanda ukuthi amadlelo ufuna nje iZANU PF ikunikeze ulutho wena uyizanu ngokwayo. Ayikho nje into yakho oyikhulumayo eliqiniso Ndibale. Sometimes uyasola abo America ubasola benjalo kodwa uphila ukhona lemazweni awubuye ekhaya lapho kulento eziright khona phela njengokusho kwakho. Hayi Ndibale sehlulekile mfowethu, hayi ufundile impela kodwa hayi akunanto oyaziyo. Sicela nje ungabe uyazithulela mntakababa ngoba ikho nje into yazi politics nje oyaziyo ngedate nje. Ipolitics emqoka awuyazi, ubhizi usolana nabantu, wawusolana labo mqondisi, wawusolana nabo Sibangilizwe, usolana nabo Chamisa, usolana nabo bonke abantu. Subonisile ukuthi wena uyizanu epheleleyo. Asazi abakulandelayo ukuthi baloya ngomphafo njani, sebezokulandela nje ngoba phela abantu bayalandela noma into idoti isenyanyeka.
Sanibonani ku-Studio 7, sanibonani lonke abalaleli ku-Studio 7. Okhulumayo ngu-Jay Moyo. Ngajabula i-audio ma bengayizwa abantu bonke labenkayi okuyibo abalokuvotela abameli benkayi. Umgwaqo lwana owasenkayi usuka kobulawayo uzuze efika enkayi straight esende awulungi. Phezu kweminyaka o-42 years bangawulungisa ngomnyaka wesingaki? So bengicela ukuthi abavotayo abalokuvotela laba abantu akade belokhu bemela khonale abenkayi manje alike liyekele ukubavotela abantu labo dala belokhu belitshela amanga basazoliroba njengerayisi ngekomitsho manje kusiyavota selirobheka.
Njani ku-Studio 7, njani ku-Studio 7. Hayi siyezwa lesibalelisisa indawo ezimnandi. Konke okwenzakala elizweni siyakuzwa kuyaphuma lapha ku-Studio 7. But kathi indaba lingabatsheli ukuthi befake imali elevalu eZimbabwe. Befake imali elevalu ukuthi lawe mawuyithwele imali leyo uyamsiza ukuthwela imali. ungachapha igoli isebenzi, ungachapha uyebhotswane isebenzi, not amabhodi lawa ama-RTGS abo lawa akusebenzi lokhu. Indaba bengafaki imali levalo, kade abakubone yini ukuthi umele befake imali levalo, kade behlulane ukuthi befake imali elevalo. Bona basebenzisa i-US dollar khona ngale ephalamente.
Linjani kustudio 7, linjani kustudio 7. Hayi, kabangena abantu, kangena amakhansila, kangena amakhansila emthwakazi, kangena lama MP emthwakazi. Hayi, upresident iveri hayi, abantu bazazibona ukuthi ngona befaka uChamisa. Ngoba into esesingasayifuni laphana iZANU-PF, iZANU-PF kayiphume out, sikhathele umbuso weZANU-PF. Kayenzela ukuthi abantu badubeke ekhaya, bagcwine umhlaba wonke ngenxa yeZANU-PF. So ipresident abantu kabafaka uChamisa. Mbona ngani vele le mali yama-president yadura, abantu abaningi abasoze beyikwanise. Kabahle bebuthane kuChamisa abantu beZimbabwe uma befuna intuthuko. Behlebe bezikoqobane bebuthane kuChamisa, Chamisa bengupresident. Shichi badlele leZANU-PF elingcolileyo kwethu. Siyabonga.
Sanibona Mr. Deseja, Mr. Sengikuma Nicholas Moyo from South Africa. Ngibona ukuthi mina angazi abantu bezanu, abantu bezanu ukuthi uthi ingqondo or awusekho, nonembeza awusekho, balokhu babiza ulanga kwangobaba. Ukhona ubaba ongathi abantwana bakhe bekwelinye ilizwe bebalekile, bebalekiswa indlala nokubulawa, athi yena South African government. Sungayi bantu bazibaba yikoko ma-criminal. UChamisa uthi ma-South Africans sicela nibabekezele labantwana bezibaba balapha, indaba yabo izolunga ngasekudala. So phakathi kwabantu ababili labo, ubani okhuluma njengobaba lapho? Ubani okhuluma nje abantu bezanu nisabiza umnakakwa ngobaba? Hhayi, selihlulekile straight. Okwamanje uyabheda ngale uthi abantwana ey'kolweni uzozama, i-government yakhe yazama ukufaka ukuthi abantwana bafunde ngobulengi i-inthanethi and so forth, ya-advance all those things. Ekukhuluma kanjalo abotishera baholi abakhona nokuya emsebenzini, abanamali yokugibela. Abantwana besikolo bahlulwa imali ye-school fees, bahlele emakhaya bahlulwa imali ye-school fees, abazali bahluleka ukuthi akukho nomzali ongakhona ukuthi abhadale, nalo ozamile nje wabhadala kancane, umntwana uzothola ahleli ngalabo tishera bengekho ngoba abaholanga. Bese nibize umuntu onjani, nibize ngobaba. Hhayi, manake nihluzele emakhanda abantu bezalo.
Kona ngapha e-Studio 7, hayi, mina ngikubona kwami i-race lay ngiyamabandla amabili kuphela, abanye kudlalisa isikhathi kumbekazadlala baphakathi kopoladela bazidlele imali, nothi kuthi bangaphuma ngolutho. Ha, akula lutho la, akula ethini lutho, kudlalisa isikhathi lezi mali zabo kuphela bazifanda ngama-donors.
Angivinyelele kustudio 7, ngithi salibonani balaleli bezindaba, salibonani bafundi bezindaba. Lapha nikhuluma ngumathiya lapha ePlumtree, kodwa ama-audios ami since last year ayikho, eseke yabalwa. Ekade ngizokutsho ukuthi siyezwa iZANU laphana isithi yona isilungiselele ukhetho, kodwa ke kuyinhlamba kuzizwalane zeZimbabwe zonke ezilaleleyo kumbe ezihleli le ezanu ezabe isithi iyawina, kodwa ngemva kokuwina ivula le futhi lizwe. Kusafana nje lo muntu ozokuthi yena evotelani izanu, ngumuntu odelela amaZimbabweni wonke ezeholo, ngumuntu nje odelela umthetho, ngoba ehleli le zanu since then eyaqala umbuso ngama-80s until manje ayikazi yenze lutho. Itholi lizwe liyana ngaphansi kukaSmith, limile limnandi linukelela, kodwa ilizwe selinuka ngenye indlela engayisiyo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amagama abaphumelele ukubhalisa ukuthi bazancintisa kukhetho oluzayo aza kwethulwa ngokugcweleyo namuhla. abemtc kamnumzana Douglas Monzora behlulekile ukubhalisa abantu babo ngenxa yokuswela imali. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona iza kusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Yimi untungamili Nkomo.